So we see card descend about VOA in Jebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesine mhlaka 3 Mpalakazi 2020 nguGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abangamajumi amahlanu lanhlanu 55 bahlolwe izolo bobulawayo batholakala bele COVID-19.
It's 185. No, there is no change. We just have a combination of learners and teachers. But the teachers were just four. The rest are learners.
Sebebiselwa emakhaya abantwana be John Talaga High School okulabafika phose amakhulu amabili abatholakale bele umkhuhlane wa COVID-19.
Isikole sivuliwe.
Sivuliwe isikole. You want to participate on something that doesn't exist. You want to participate on something that does not exist. Isikole sivuliwe.
Izifundi ezingamajumi amahlanu lambili 52 eWard Love leGoromonzi High School zitholakala zilomkhuhlane wa COVID-19. Lokhu kuxokozela eMelika kulandela ukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwezi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Wele Zimbabwe sebezinkulungwane ezedlula ezilijumi 10,243 asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abalokhu beqiniswa umkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane eyodwa 1,295 kodwa asebeke balaliswa ligciwane leli basila sebezinkulungwane ezifika phose isitshiyangalombili 8,671 ababulewe yi-COVID-19 lokhu bengamakhulu phose amathathu 277. Kuzwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.2 million abantu abalo mkhuhlane we-COVID-19 labulala inkulungwane ezingamajumi edlula amahlanu 52,490. Emhlabeni onke jikelele sebezigidi ezingamajumi edlula eyisithupha 64.7 million abatholakale bele COVID-19 labulala abedlula isigidi phose lengxenye 1.4 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Kulezigidi phose ezilijumi lane 13.9 million abatholakale bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezidlula amakhulu amabili lengxenye 273,590. Abantwana besikolo seJohn Talaga High School okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 sebebiselwa emakhaya ikakhulu labo abangabhali imhloliso. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UDokotela Munekai Padingani okhokhela isabelo seMathebeleland North utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi isikolo lesi siqale ukubisela abantwana emakhaya ngolwesibili.
It's 185. No, there is no change. We just had a combination of learners.
Kulabantu abangu-185 abagulayo eJohn Talaga, abafundi abangu-181 lababalisi abangu-4. Kusukela nge-Tuesday abafundi abangabhaliyo imihloliso bengela mkhuhlane bayabuyela emakhaya. Esikolo kuzasala ababhalayo kuphela, behambe bengaqeda ukubhala sebehloliwe ukuthi abala mkhuhlane.
We monitor them. After writing, we retest them. And then if they are negative, then they'll go home.
Abalabantwana abasele esikolo lesi bathi kabatshelwa ngokugcweleyo okwenzakala eJohn Talaga High School okulabantwana abafika phose amakhulu amabili i-181 lababalisi abane abalomkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabazali abakhathazekileyo ngumnumzana Elliot Siziba.
So wabesele ukuthi abantwana abangamanani exam baza release who are negative. So ba release ekuthani. So kwasifika exactly about 2-3 days. Now, he is in a non-exam class. So they may expect kabuyang. So automatically ngicela ukuthi kusho ukuthi umntana u positive ubamba be iCovid kube emgcini u form 3 kuyangwara because my son is asthmatic ngoso sala le Covid it could be disaster. So benzama ukuthi ngabe ngiyakhomunikela le
umphathi wesikolo seJohn Talak wenqabe ukuphendula umbuzo weStudio 7 esithi umthetho awumvumeli ukuxoxisana lentatheli izindaba. Kusenjalo, abazali abalabantwana eMatopo Mission bathi kuyancomeka okwenziwe isikolo lesi okulabanye abantwana abale COVID-19.
The situation is eMatopo High, it seems it's controllable ngoba uyedwa uyasinika i-update almost every day. Ngagcina kukhulunywa abantwana abayi-19 okuthiwa babanjwe positive. So far angezwa amanye ama-new cases akhona.
Unkosikazi Evidence Dube uthi bayajabula ngendlela umphathi wesikolo abazisa ngayo ngesimo sabantwana. Abazali abaningi bathi uhulumende katshengisi ukukhathazeka ngokwenzakala ezikolo. Umnumzana Themba kuye moyo, umgcini sihlalo we-Amalgamated Rural Teachers Association koBulawayo, uthi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende.
Baqali ibhala emhlolisi yabo sikhangele ama-cases e-COVID asilamhla bekukhulunywa ngabo 500 siyaphezulu. Then abantwana laba kathesi bangeniswa emaklasini ukuthi babhale kumbaba kuzo azila zinto ezaneleyo ezokuthi zibavikele i-COVID.
Umphathi Ntambo ukukhitshwa kwembiko, unkosikazi Monica Mutshwanga utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende kasoze avale izikolo khangelisisa ukuthi iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID ziyalandelwa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abazali lababalisi bathi izikolo kumele zivalwe ngoba kusobala ukuba uhulumende weZimbabwe bengalungiselelanga umkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izikolo eZimbabwe ezavalwa ngombimbitho ngesikhathi ilizwe libeka iziqondiso ze-lockdown ngendlela yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ziqale ukuvulwa ngamahlandla amathathu, kuqale ngababhala imihloliso kulandela abanye bonke. Inhlolisiso eyenziwe iStudio 7 eHarare namhla iveze ukuba isimo kasimanga kuhle ezikolo ngenxa yokungalungiseleli kwezikolo eziningi ukulwisana lomkhuhlane lo. Abazali esikolweni seBudiriro 5 Primary esenzeni weBudiriro bebekhala ngokuthi bayahambisa abantwana esikolo ngoba kungela ngenye indlela besithi kumgceke ukuba uhulumende ubengalungelanga ukuvula kwazo okuveza ukungabi khona kwempahla yokuzivikela loba imithi enjengama-sanitizers. Unkosikazi Senzeni Mpofu lomntwana ofunda u-grade 5 esikolo lesi uthi isikhathi esiqedwa kwabantwana ezikolo bengenzi lutho senza amathuba abo okuthola lomkhuhlane abe maningi.
Kuqakathekile ukuthi abantwana izikolo zivalwe ngenxa yokuthi khona okokuqala isikhathi sona lesi esikiso kusiyangena eklasini abantwana babe bethethe 2 hours ukuthi bangene eklasini belokhe besenza sisa-check ama-temperature sisayenza lokulokho sekusanitize izandla. Siqede lapho bahlala 2 hours beseklasini, after those 2 hours baku-break, kuqedwa lapho sebebuyele makhaya.
Uqhubeke esithi kumele abantwana ababhala imihloliso ka-grade 7, form 4 no-form 6 kube yibo bodwa abavunyelwayo ezikolweni ngoba izikolo zingalungelanga kuba abantwana bebebaningi ababalise balutshwane.
Kulokubhala kwama-grade 7 kulabobhala kwabo-form 4 nokwabo-form 6 amatisha amaningi abe ngekho eklasini, amanye abe invigilator, amanye vele akhuluma ngendaba ze-strike. Kungcono kuvalwe izikolo kazivalwe.
Umeli weMathebeleni South edayile ephalamende ngena nge-proportional representation unkosazana Sipho Ndlovu Mkoni ngomunye wabalo mcabango ukuthi ngabe izikolo ziyavalwa.
Izikolo mazivalwe kusadingisiswa ukuthi ungayenziwani ukuthi umkhuhlane we-corona ungamemetheki ezikolweni.
Unkosikazi Naledi Phiri ongumbalisi emzini weKwazana uthi izikolo kazilamfanele ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 okuqalisela vele kusuleni amanzi nje okugeza izandla.
Uhulumende ngabe iyathatha inyathelo lapha mayelana lezikolo ngoba akumanga kuhle sibili. Ama-cases e-COVID-19 aqanjwa nsuku zonke ezikolo, njalo ngananzelela akula safety ekhona eyenziwayo ezikolo la. Ababalisi akula ma-PPEs, abantwana kwezinye izikolo akula even yona i-thermometer nje ukuthi kuthathwe i-temperature.
Umphathi Ntambo wezemfundo umnumzana Ken Matema Kuthe izikolo zivuliwe njalo kazisoze zivalwe.
Isikolo zivuliwe. Zivuliwe isikolo. Want to debate on something that does not exist. Want to debate on something that does not exist. Isikolo zivuliwe.
Inkuthazo yokuvalwa kwezikolo iza ngesikhathi uhulumende ebike ukuba isikolo seGoromonzi le Ward Love High School eMashonaland East zivaliwe ngemva kokuba abantwana abedlula amashumi amahlanu betholakale bele COVID-19. Abanye abantwana abangamashumi amabili lane batholakale belomkhuhlane lo eWard Love ngomvulo. Osokwenze abantu abalomkhuhlane lo esikolo lesi bafika amashumi amane 40 selokhu izikolo lezi zavulwayo. Kungesifanayo esikolweni sesanyathi Baptist Mission esithi savalwa ngemva kokutholakala kwabantwana abathoba mune munye bele COVID-19. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Amakhansilo wonke eChitungiza abotshiwe namhla esemhlanganweni oqakathekileyo lapho bekule ntatshelo yezindaba khona lazo ezibotshiweyo. Ukhansila Dumai Fungai Magadzire utshele umsakazi weStudio 7 esenkambeni yamapolisa eSt Mary's ukuthi kabazi lutho ngokubotshwa kwabo. Intatshelo yezindaba uPhilemon Jambaya uthe kazi lutho laye ngokubotshwa kwakhe lo Audrey Galau, uCleopatra Mafumo, uChristine Hlengani kanye lo Elmer Sekete. Isikhulumeli samapolisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthe kazi lutho ngokwenzakala eChitungwiza. Ababotshiwe laba kubikwa ukuba bazahanjiswa eHarare Central Police Station namhlanje. Inhlanganiso yentatheli zindaba eyemisa Zimbabwe ithi kumele intatheli zindaba ezibotshiweyo zikhululwe ngokutshetsha. Umongameli Donald Trump kukhanya engani ufuna ukuthi abantwana bakhe baxolele wonke amacala abawenzayo ngesikhathi esesikhundleni sikamongameli. Wenza lokhu loba kungaziwa amacala abalakho ukuwetheswa engasuka esikhundleni ngozibandlela. UTrump osanda kwesula wonke amacala etheswa owangumcebisi wakhe wezomvikela uMnumzana Michael Flynn kukhanya evisa ukwesula wonke amacala etheswa uDonald Trump Jr., uEric Trump, uIvanka Trump lomkakhe uJared Kushner obengumcebisi wakhe eWhite House. UFlynn ucatshangelwa ukuthi waqamba amanga ngesikhathi iFBI labanye abasebenzela uhlangothi lwezemithetho behlolisisa okwenziwa nguTrump leRussia ngokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. IRussia icatshangelwa ukuba yancedisa uTrump ukuba angene esikhundleni ngomnyaka lowo. Kodwa uTrump uyakuphika lokhu esithi ngamanga aluhlaza tshoko okwamanje kukhanya efisa ukuthi avikele umndeni wakhe. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi kumele azixolele laye ngokusula wonke amacala angabhekana lawo engasuka esikhundleni. Kuthiwa wayengahlawuli kahle umthelo we-taxi njalo esephula imithetho kahulumende esenzela ukuhlala isikhathi eside e-ofisini kamongameli. Okwamanje uphikisa ukuba wanqotshwa ngumnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats ukhetho olwenziwa ngolwezi. Abalandela udaba lolu bathi uyethusa okwenziwa nguTrump. Omunye walo mbono lo ngumnumzana Paul Ndlovu odabuka kogodlwayo.
Ama uthi yabheka nje imelika izinge eyayikulo ngesikhathi nabo Obama up to now iyehlile ngesikhathi kungena uTrump. So I don't think ukuthi uTrump singathi thina kukhona mpela akulethileyo okungathi kuyancomeka emelika. Leyo ndaba yakhe leyo ukuthi abantu abamnyama ngathi babhekela phansi. Ngolunye udaba esibona ngazathi imelika ibingazisebenzisi ngesikhathi kusabo sabanye abopresident. But masongene yena ukhanya ngani abantu abamnyama bahlukumezeke kakhulu. So mina ngendlela engibona ngakhona plus lokho kwamakhothi ngibona ngazathi ikhothi yamakhothi asemelika kakafani nalana kithi eZimbabwe. I'm sure lathi kumele sifunde lapho ekubeni ikhothi idale lomthetho kungabalulekile ukuthi ngubani. Yona lenza izinto ngendlela estraight.
Umnumzana Jabulani Mabheka uyakuncoma kakhulu okwenziwa nguTrump.
UDonald Trump wenza kahle, uyakhombisa ukuthi iAmerica kule democracy. Kukhala umuntu okade ezibambili kube nguyokhanyiswa ngabantu akade bengazibambanga kule democracy.
Kodwa umnumzana Nkosikati Ndlovu uyakusola kakhulu
okwenziwa uTrump.
Into eyenziwa uDonald Trump yikuganga njengomuntu omdala. Akayeke nje adedele omunye, usefuna ukwenza njengama-leaders awethu ngapha e-Africa abangafuni ukuphuma. Buka manje e-Uganda umseveni bale minyaka emingaki, umgadi uzowakhitshwa, ezekhitshwa yibo laba abangani bakho mnangakho. So yena ufundisani, wenza ukuthi i-Africa icontinue ngokubusa ngalo udlame lolu ukuthi umuntu efuna ukubusa azafele esikhundleni. Ekubeni i-America yizwe esilithembileyo ukuthi ngayileli sisiza ukuzama ukukontrola laba bantu abangama-dictatorship.
Umnumzana Mkhula Ncube uthi kuyamangalisa okwenziwa nguTrump.
Donald Trump ngokubona kwami naye umnumzana ohlulekile lapha. Kanti opposition party ngakurobha njani, ingakucwila njani ekhetheni kungokhethile. Yena mhlawumbe yena nguye ezama ukugcila wehluleka.
Wayengumsekeli kamongameli uBiden uselungiselela ukungena esikhundleni loba uTrump elokhu engavumi ukuthi wanqotshwa kukhetho olusanda kwenziwa. Ulive Talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala belo COVID-19. Umkhankaso wokuvimba udlame lokuhlukumezana ngobabili we-16 days of activism against gender-based violence kanye lokwenzakala kule Melika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Unkosazana Ivanka Trump, indodakazi kamongameli Donald Trump, ngolwesibili ibiswe emthethwandaba obekuhlolisiswa okwenziwa yi-58 Presidential Inaugural Committee okuthiwa yaphambanisa enye imali okumele isetshenziswe ukugcoba uTrump ukuba ngumongameli ngozibandlela ngomnyaka ka-2016. Uhlangothi olubona ngokuthengiselana lokuthuthukisa iminotho yamazwe omhlaba wonke jikelele ole-United Nations Conference on Trade and Development luthi abantu abasemazweni afikaphose amathumi amahlanu athuthukayo asephose abhidlizwa yikumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le ithi baningi kakhulu abantu emazweni la asebephila nzima, njalo isimo sabo siza kuba sibi ngokuhamba kwesikhathi nxa kungathuthwanga amanyathelo okufanele kuyenziwe ngawo uze iminotho yawo ithuthuke. Kulabantu abathi amabandla aphikisayo eZimbabwe ikakhulu amacele eMDC ayalwisana okumangalisayo kulokuthi athwalise nzima uhulumende oyehluleka ukuvimba ngemfanelo ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, ukuvuselela umnotho obhidlikayo, ukuzisisa ngezivumelwano ezenziwa lilizwe lamanye anjengeChina, eleBelarus, leRussia lamanye. Abakhothoza amabandla aphikisayo bathi alwisana sonke isikhathi kulokuthi athwalise nzima uhulumende okanye esenza santando. Amacala e-MDC lokhu ethobelene kulandela isinqumo somthethondaba esaveka ibandla leli ezandleni zikankosazana Dokozani Kuphe, wathi umnumzana Nelson Chamisa wasala ebambe owangaphansi. Amabandla anjengezaphu leMthwakazi Republic Party lamanye kukhanya esabalele loba nje ake ethukane lohulumende kwesinye isikhathi. Kumele amabandla aphikisayo enzeni ukuze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asebenze kahle? Ukuze sihlaziye udaba lolu sikhokhe lomnumzana Innocent Ndibali owebandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
Qhamukile phakathi okutshengisela ukuthi bakhona within opposition ababuya bezimvu kodwa bezimpisi. So bakhona abangabe sebengenwe phakathi kwabo iZANU-PF, bakhona abanye vele abavele kade besebenza leZANU-PF even yena uTsvangirai esesekhona. So what you see ku-opposition ubona akulo i-democracy yakhona umele sibambe i-government, ama-checks and balances ayikho ku-opposition. So i-opposition kufuze ukuthi ihlangane isebenze ndawonye.
Ye, Baba Usibanda uyamuzwa lapha-ke uBaba uNdibali uyakhuluma lapha-ke ukuthi i-opposition imakamkamu, abanye sebeginyiwe
lina lana kukhanda ukuthi lenzayo kuyini elikwenzayo ukuthi siveze ukuthi liyasebenza sibili
ilizwe leZimbabwe akalila hulumende osemthethweni ongaqondiswa kumbe ongaxwayiswa ufana lokuthi uhambe ejele ufike wena uthi ufuna ukuxwaya isimuntu osejele ukuthi angenza njani ukuthi aphile njengomuntu ophandle kade hayi usejele uyisaphulamthetho siyakwazi ukuthi ibandla lezanu lathatha umbuso ngodlame selikwenze kwaba kaningi lokhu siyakwazi njalo ukuthi leli bandla litshintsha le umthetho ayisolo esiwazi umthetho kwelezane lokho abakufunayo nje kuphela ngakho khonokho kwenza ukuthi lanxa usebenza labo kufanele usebenze usazi ukuthi usebenza labantu abangasoze balandela umthetho njalo awazi ukuthi bazawenzani
ye kodwa siyabona-ke babusibanda ukuthi khona okuhluphayo onjengokuthi kula madili lawo enziwe eChina kulokuthi uhulumende awukhanye izikolo kathesi abantwana abaningi babanjwe i-COVID-19 so i-opposition wazani ichatheme nje akukhanda ukuthi ngiyabuya kuwe khonapho ndibane ubona njani khonokho-ke amafitshane khonapho ba
laba bantu kade bebusa for 20 years i-MDC kade ibusa ama-local authorities i-corruption esiyibona kuma-local authorities kathesi bakhona abanye babo abasemajele abahamba emakhothi i-evidence ikhona ikhanye ngani kule compelling evidence ukuthi ama-corrupt activities have happened under i-MDC so abantu laba futhi bake baba ku-government of national unity bayehluleka ukuthi nje even i-reform A1 besebenza lezanu PF basebekhangelele izimota siyacabanga futhi ukuthi ubakuthamisa nguye wathi ama-MPs labo bani bani lama-minista kumele bethengelwe amabhenzi asikukhohlwa khonoko babasibanda kufuze sibeze ukuze i-opposition ikwanise ukuthi ibe ne-moral authority kufuze ikhulume iqiniso and kufuze nxa kule problem idile layo
baba usibanda uyamuzwa khonapho uyakhuluma ubaba uNdibale so ngamafutshane sibili ureacte to khonoko akukutshoyo ikakhulu khonoko ukuthi siyabona ezikolo ukuthi kumenjani ukuthi ngayo i-opposition kathesi ngabatshaya itoyito emgwaqweni lapha bekhuluma ukuthi hayi bantu ezikolo zivalwe kumbe kwenziwe lokhu nalokhu kodwa alizwakali ngicela umphendule khonapho
baba uDube ngeke ngichiye ukuthi ngiphendule amanye ama-accusations ambalwa amqoka njalo enziwe ngebandla le-MDC ngubaba uNdibale othi ngithi mina okokuqala inhliziyo yami isukube buhlungu kakhulu sangisizwa isiphathamandla njalo esiqeqeshe kahle esinjengobaba uNdibale ekhanye ngumuntu ongazisisiyo ukuthi izanu okwenze yasibusa kweminyaka esifike esidlule amathubi amane yikho lokhu ukuthi izanu isuka isinike thina esingakuthi ngesilungu isigqoko samabala bese sigijima sitshone sigijima sikhangela amabala lawa sithi hayi lokhu yikho okubukekayo kukanti yona yenza into ezimqoka babandi ba nozulu wezimbabwe i-MDC kayikaze ibe ngu-government yaba ku-government of national unity ebikhokhelwa izanu ngumgadi
ayisiloqinisa ukudaba zakhe bebuse and xa kuyikudaba lamandla okubusa ama-local authorities kumbe ama-ministries manje bahlaleleni kuzulu wezimbabwe ebaholisa imali bele access to ama-facilities such as ama-ministry vehicles, ama-council vehicles, bahlaleleni, kusho ukuthi bahlalele izikhwama zabo. Why behlezi bekwazi ukuthi bona ababusi bahlaleleni, mabephume e-parliament kade behlaleleni, xa bekwazi ukuthi akulanto abayenzayo. Mabephume phela.
Kungaba
into enkulu kakhulu nxa kungathiwa siyalahla imbeleko ngoba sifelwe. Labadala bavele batho phambilini akulahlwa imbeleko ngokufelwa ngeke sithi thina sokufanele sihlale phansi sibukele izano sizala lokhu sizama njalo sisilwa ngobilizwe leli ngelethu akusokuthi sikhuluma ngabantu elingabaqondisa okuseleyo okukhona okunye yikuthi uzwekazi weZimbabwe kumbe ngowe-MDC kumbe ngobani sokufanele kubanjwane kulungiswe kwelukwe ilizwe lethu sisukela phansi
lapha lizwe uDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance lomnumzana Innocent Ndibali
okubandlela Economic Freedom Fighters Zimbabwe bexoxa le studio 7. Abogatsha lwezokulima bathi abalimi bemadolobheni labo sokumele bathole usizo lwenhlanyelo lemfundiso ngaphansi kohlelo lwabo lwe-intwasa ukuze eleZimbabwe limelane lohlupho lwendlala. Abalima ngokuthelezela amasimu asukela ku-5 hectares kusiya phezulu bazatholiswa lolu sizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture bencediswa libhanga le-Commercial Bank of Zimbabwe. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labalimi libikwa selaqeda ukugebha amagodi kaGatshompo futhi abanye lokhe bephakathi kwawo lumsebenzi. Labo asebaqeda abanye babo bathi sebelutholile usizo lwenhlanyelo lomvundiso kuhulumende ngaphansi kohlelo lwe-intwasa lokulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021 oluqale ngabalimi bemaphandleni. Umqondisi wohlangothi lwabalimisi emathebheleland North leBulawayo umnumzana Dumisani Mbiwanyoni uthi uhulumende uyaqhubeka ngohlelo lwakhe olwentwasa emaphandleni lemadolobheni.
Uhlelo lolu besiluqalise sikhangele abalimi bemaphandleni kuphela, kodwa uhulumende senanzelele ukuthi emadolobheni imisebenzi imlutshwana, imuli eziningi ziphumile ziyaziphume ngesikhathi izulu lisina zilime umganga wonke lo. Ngakho lo uhulumende laye uthi hayi asincedisana neni abazagebha amagodi, uhulumende uzabapha inhlanyelo lomfundiso wokufaka kulawo magodi ukuze isivuno esiphuma lapho sibe isivuno esiphezulu. Sekulimeni kwethu, asilimeni emadolobheni endaweni ezivunyelweyo.
Unyoni uqhubekele phambili ethi abalimi abalima ukuthelezela labo bayatholiswa usizo ngaphansi kohlelo lwe-Command Agriculture besebenzelana lebhanga le-CBZ. Ingcitshi ezibona ngezomumo womkhathi zithi lonyaka izulu liyathembisa ukuba lingana kuhle, kodwa abalimi sebedaniswa intengo yenhlanyelo esikhuphulwe ngesilinganiso esikhulu kakhulu lonyaka. Umlimi wenkayi umnumzana Muhle Masuku uthi wonje abalala mali yokuthi balime lonyaka ngoba bengenelisanga ukuthengisa isivuno sanyakenye.
Abalimi bazathola nzima kulo umnyaka, sokule minyaka emibili bengenelisanga ukuba lenzuzo emasimini. Kusitsho ukuthi gabalayo imali esesikhwameni esingathi thina yimali ebeyiweyo ngemva kokuthengisa umnyaka odlulileyo.
Ukansila kaWard 16 eLupote eWange umnumzana Cosmas Makiposa uthi sebeyitholile inhlanyelo.
Inhlanyelo siphiwe, le fertilizers kuphiwe.
Loba nje lolu hlelo luphazamiswa ukuqhamuka kobhubhane lweCOVID-19 osokubangele ukuba abalimi bathathe isikhathi ukuthola usizo ebhanga bethi sebesiyathenga inhlanyelo lomvundiso kumavinkili awempahla zokulimisa. Kuminyaka emibili emithathu edluleyo ilizwe belibhekane lendlala embi ngoba izulu belingani kuhle okuthiye iningi lisebunzimeni kuthi izifuyo lazo zicuba zingenamadlelo lamanzi. Kunje abalimi abaningi sebeqalile ukulungiselela ukulimela umnyaka ka-2020 kusiya ku-2021, yikho sebehle bekhalaza kusese lesikhathi uhulumende lakunhlanganiso ezizimeleyo ukuthi bonke baphathise. Amavinkili athengisa okokulimisa abiza $35 amadola eMelika umgodla wamakilogram alitshumi i-10 kg, kuthi ngedola leZimbabwe ibiza $3,000 i-10 kg yomumbu. Umvundiso lamazambane awukatholakali okugoqela lenhlanyelo yamabele amancane ayiwo akhuthazwa ukuthi alinywe emhlubulweni weMandebeleni. Ngimela iStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM 4930-6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Sengakehluka nesihlobo wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Abantu abangamajumi amahlanu lanhlanu bahlolwe izolo kobulawayo batholakala ele-COVID-19. Sebebiselwa emakhaya abantwana eJohn Tallaz High School okulabafika phose amakhulu amabili abalomkhuhlane we-COVID-19. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguKips Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.